Ukumiswa kwabantu umsebenzi, abantu bese ezibhedlela, kuyahlupha. Ngenxa yokuthi amadokotela asebenza ngama-stages. Kulama-junior azathi ukuthi wena ibizo lakho ngubani, umkhuhlane wakho yuphi. Angakwazi ukuthi umkhuhlane wakho nguphi, sesithi hayi ingcitshi nguzibani, emqhubele kulowo zibani. Uzibani loyo ngehlukileka la ethi hayi u-consultant nguzibani. Manje ungasuspenda amadokotela, i-chain yonke leyo iyaphambaniseka. Iyaphambaniseka, akuncedi muntu.
Kumele ke kwenziweni ke lapha dokotela Sibanda.
Okuqakathekileyo ukuthi amadokotela la bazwisise izikhalazo zabo. Bazibone ukuthi bangazisebenza njani lezo zikhalazo ngoba asizo zikhalazo zamahlayana ngoba lizwile njalo abantu abanye abasebengena futhi ekuma-strike khona lawo. Zibambela i-economy ikakhulu. Imali abayiholayo isilutshwana kulalokho ebiyikho khona izolo. Intengo isiphezulu kakhulu. Kulapho okulohlupho khona.
Uhulumende ukhala lapha-ke Dr. Sibanda ukuthi kala madola ukuthi ababhadale. Pho manje udaba lolo luzaphela nxa kunjalo?
Ah, luhlupho ngoba yikho engitsho ukuthi i-economy. Aluba i-economy ibingayi-improve, then imali ke izazukazakala. Angiqondi ukuthi bakhalele ukuthi bekubhadale ngamadola kodwa. Babuqalele ukuthi bagadibhale ngemali eyenelisa ukuthi bethenge lokho abakuthengayo njengabantu nje. Uhlupho esizaba lalo kakhulu yikuthi abafana bonke labo kuthiwa basuspendiwe. Kathesi abasasebenzi abasala muntu abamsebenzelayo. Sebeyadinga umsebenzi kwamanye amazwe. Behambe. Abantu bonke abafundiswa isikhathi eside kangaka uyaqalisa nini futhi ukubafundisa ama 10, 15 years of training. Usiqalisela phansi. So kuzalimaza i-healthcare kakhulu khonokho.
Siyabona uhulumendeni uthi phela lokhu ke abakwenzileyo kungazani ngakho emthethweni. Kambe ukuze kube semthethweni kumele benzeni?
I-strike kayizange ibe semthethweni noma nini. Into efanele ube khona ukuthi umqhatshwa lo mqhatshi bahlale phansi bekhulumisane ukuthi hayi uhlupho lwami yilolo, olwakho yilolo. Manje kukhanya ukuthi kabakhulumisani, kabazwanani khonapho phakathi kwabo. Uhulumende uthi kala mali labana bathi bafuna imali, kabadinga indlela ephakathi ukuthi manje njengoba imali ingekho, singadingani, singasebenzisani okunye okungalinceda ukuthi siqhubekele phambili. Ukuthi lo azwisise omunye ukuthi isikhalazo sakhe yisiphi, esikahulumende yisikamali, esabamadokotela ukuthi imali ilutshwana, nokuthi ezibhedlela izinto abazisebenzisayo lazo sezilutshwana.
Siyabona njalo uhulumende uthi kumele ukuthi nxa bengaphenduka odokotela laba kuthathwe lokho kuthiwa i-disciplinary action ukuthi bajeziswe sibili. Kambe kungabe kuyindlela eyiyo yini uhulumende ayenza ngayo khonokho?
Uhulumende uqhatha abantu abaningi phela. Ngaqathi madokotela wonke wodwa. Ngakho nxa kuyikuthi sekonakele olunye ulutho engayekelela ukuthatha izijeziso lezo, bonke abantu fawuda nganamadokotela lawa yekela. So i-disciplinary action ifanele ibe khona. Ukuthi abanganani yikho kungahlupha, kodwa ukuba khona ifanele ibe khona, otherwise kungakhathaza i-system yonke nje.
Yisiphi isixwayiso ongasinika uhulumende ukuthi abambe njani udabalo?
Okokuqala ukuthi kabazame ukuzwisisana la madokotela ukuthi inhlupho zalo yiziphi. Bazame njalo ukuthi behambe ezibhedlela bebone ukuthi kwenzakalani. Ukuthi la madokotela kambe amanga yini kumbe ngaqambi mani.